iqiniso ukuthi ukudidula kwabantu lokhu kuzabangela abantu ukuthi baswele ukuthi bephile njani. Sikhangele iZimbabwe Chamber siyazisonke ukuthi khona from 2000 bekungela misebenzi. So abantu abaningi bebephela besiya ngaphandle kwamanye amazwe, abanye besiya bebuyela emakhaya ukuze bathole ukuphila. Ngingasihlolisa lathi sihlolisa sikhangele ukuthi abantu bebezi baphila njani. Sibona ukuthi emakhaya ngapha kuqakathekile, so kuzayenza ukuthi abantu behluleke ukulima, behlele ukudla. Kula bantwana besikolo njalo kumele sicabange ngabo. So ye, luhlelo luzaphazamisa ukuphila kwabantu.
Singathi ukuxotshwa kwabantu lokhu kuveza yini ukuthi uhlelo lokwaba kutsha umhlabathi kaluqhutshwanga ngendlela njengokutsho kwabanye?
Okwenzakalayo lokhu kukhombisa ukuthi ngezinye indlela uhlelo lokwabiwa kwabantu umhlabathi lungabe lalulwami lwama-gaps here and there, lama-weaknesses. Ngakhangelisa kuhle uhlelo lolu iplani yenzakala after resettlement, ayenzakalanga before. Mthemba siyaziyo ukuthi kathesi kule land audit eyenziweyo uhulumende kathesi iphelile. So kathesi indaba ebesiwukhangele ukuthi sizwe uhulumende labantu bekukhuluma lakho ukuthi umhlabathi lo ongasetshenziswayo uzanikwa labo abantu abakhithiwe labo behlelefayo waiting list, ngoba umuntu wonke espe umthetho welizwe i-constitution umuntu lelalo le ndawo yokuhlala le ndawo yokulala. So ludaba olumele lungisiwe sibili lukhanzwa phansi nguhulumende, abantu lathi thina abantu nwasingosobhu lathi asenzeni izinto ezilungileyo.